I-passport izila ngingeyabo. Bengazigcinela. I-attitude kaclient, bengazigcinela i-passport anti ivele ngeyabo. Kodwa ama-title deeds akhe, hayi cha. Ngeke bathinte, ngeke babambe.
Nxa kuyikuthi ngempela umphoko kukhona okuqakathekileyo afuna ukukulanda kule South Africa, kuyini okwehlulayo ukuthi abambise umthethwandaba amaphepha endlu yakhe okwesikhatshana?
Abantu laba bengagcina bethethe indlu yakhe. Akula kuthembana, ake ngikufake ngaleyo ndlela. Akula kuthembana, ngakho akasisi bakumphoko ubana la bantu bebele access to ama-title deeds.
Akhona yini igqwetha amanyathelo elizawathatha mhlawumbe ukuphikisa isinqumo lesi emthethwandaba waphezulu owe-High Court?
Hayi, ukuthi basincitshe i-passport akulaa ndaba lokhana. Besivele sikukhangele ukuthi bazasincitsha. Ngakho ekusincitsheni kwabo vele awulanto esimangalisileyo, so sizalinda sinishi siyenze i-trial kuphela siqede ngayo indaba yakhona. Ukuthi umuntu acabangele ukuthi kube lo muntu ocabangele ukuthi baba umphoko uzabalekela icala, angazi lo muntu abecalanga njani, ngoba ubaba umphoko ukhona apha elizweni 3 months. Lokhu reporter le emapholiseni 3 months, indawo lokhu yangenayo lokhu ule form 242 ola dokethi after aphiwa le child date. Ngitsho lanamhlanje aphiwa nga-child date, awa maphepha awaphiweyo. Thina si-ready for i-trial, anytime angasina amaphepha siyangena senze i-trial.
Yebo, uyatsho ukuthi alikaziswa ukuthi uzathonisiswa nini ubaba umphoko, kodwa ngokwazi kwakho ngokuhamba komthetho ukhangelela ukuthi luqale nini ukuhluzwa lolu daba?
Asilabile lwazi ukuthi uzathonisiswa nini. Bazasitshela mhlaka-10 October, ngoba sicele ukubana basitshele bafuna ukumthonisa nini, ngoba sina silungele ukuthonisiswa. Abe-state bade ngabi-ready. So nxa sebe-ready, once their housing is in order, thina we are ready to roll.